Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
uma amaNdebele ayisithi umlomo awugcwalelwa mfula babe sithi inkwe njengayona.
Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula.
Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobunengi ukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni.
Imithi le iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali isibhedlela.
Uhulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Iphephandaba le-Herald lithi umbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukhomba ukuba nxa kuhlelwa ngomnyaka owodwa kulezikolo ezedlula amakhulu amathathu 300 ezakhiweyo ngomnyaka munye. Lumbiko uthi lokhu kubangelwe yikudingakala kwemfundo ngenxa yezibopho zikahulumende ezikhuthaza imfundo. Lumbiko ukhomba ukuba kulabantwana besikolo abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million elizweni jikelele, iningi bengabafunda ezikolo zemadolobheni. Kodwa abanye bathi inani lezikolo elikhulunywa nguhulumende liphezulu kakhulu okokuthi akuvumakali. Sixoxelo wake waba ngumphathisikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla othi imbiko le iyize.
Nxa amaNdebele ayisithi umfula umlomo awugcwalelwa mfula babe sithi into enjengayona. Ngokuthi umlomo uyakhuluma ingabe yini, kwesinye isikhathi into leyo ivele iphambane leqiniso elibonakalayo. Lezo zikolo siyazibuza thina abanye ukuthi inkulungwane yezikolo ezinezikolo ezingamakhulu amabili zakhiwe kuliphi ilizwe. Engxenye mhlawumbe bahlala phansi babhala ingwalo ezithize ukuthi hayi sifuna ukwakha izikolo ezingaka endaweni ezithize. Base becabanga ukuthi kuya kuba ngamasalamusi ukuthi izikolo yakhekani izikolo zakhe. Asikholwa, asithembi ukuthi liqiniso, yikukhuluma nje kuzama ukukhankasa ngamanga. Ngobana ngamanga aluhlaza la asikaze sizwe kuthiwa kuvulwe isikolo esitsha nguhulumende endaweni ethize. Kodwa umongameli sasimbone esiyavula nje impompi ekhipha amanzi kube yinkalakatha yendaba okukhulunywa ngayo, kube yisakavukela umchilo wesidwaba ekhulunywa ngokuphela. Kubonakale kufakwe ongamamitha uthize kwethara kuyaba ingoma engapheliyo. Pho lezo zikolo zivele zingaphi? Mina kaze ngizwe ngitsho lesi sodwa, ngitsho lesi sodwa esokudla umuthi kuthiwa kulesikolo esiyize esakhiweyo. Njalo nxa kumbe ngezakhiwa emoyeni, ngoba phansi lapha asikaze sizwe. Ngo-23 December 2018 kwathiwa imfundo iya kuba mahala umnyaka olandelayo. Ngizama ukuthi abantu babone amanga endaba zemfundo le.
Nxa sikhangele uhulumende nalo okamongameli Emmerson Mnangagwa, ungathi kwezemfundo uyaphumelela na?
Eqinisweni sesiqathanisa lo mbuso kaMgabe, lo umbuso okhona uvele ungathi ufuna khona ukuthi imfundo ipildi kaku kule covid ungela covid akulanto esiyibonayo kuhulumende enzakala ukuthi kuthuthukiswe imfundo elizweni akula ngisho lokubodwa uzithulele nje uhlezi laphana ubukele kakula vele kana sikhathi lakho ukuthi kuthiwa kuyafundwa mbe kutheni namba lababalisi bahola nje owatho omunye umthelo wenje injakambi thela ngemalini ababalisi okuyibo okumele babe bebambe babe yinsika yemfundo kabaholi ludo lohulumende kabanake ungathi uhulumende lo njena uvele ulwa lemfundo esesaba ukuthi abantu bangaqeqetsha bazabona lezi gwenxa lamaphutha alawo mina ngikho engikubonayo ungaphika ulandulo ukuthi uhulumende lo ulabaphathi ntambo ukuthi wabafundile ngabe fundile kungani bengathuthukisi imfundo yakuleli lizwe ngibe ngithi mina hayi abaningi phezulu khona le abantu ababo kabafundi ezikoleni njengakomzimuni kumbe njengegaranyemba kumbe isiphi nje isikolo semakhaya abantu ababo bafunda phetsheya kwezilwandle siyababona omthwangwa bechichimba bechichimbela ukuthi umntwana unqobile uqedile izifundo emazweni kuwo Canada khonale
umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumphathi wesikolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Unobhala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyeTwitter izolo ntambama esethula amanye njalo amanombolo kade esithi achaza ukuthi imbiko le iliqiniso kodwa amanombolo la abangela ngitsho lebizo lesikolo esisodwa esakhiwa ngesikhathi esethuliweyo. Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abantu abanengi sebediniwe ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena athi usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Sihambile sayacubungula ama province ethu ang 10 eZimbabwe sifuna ukuthi sizwisise state of political stability or instability sifuna ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho hathi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics abantu bayabotshwa bayabulawa bayacatshiswa lithini ede silembuzo esihamba sibuza abantu it random senza isurvey yethu abantu basiphe impumelo esingathi iprojection elandelayo sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo ama province wonke athe azavothela umthungameli wesisi uadvocate Chamisa ozaba ebe yicandidate yepresidential candidate ngo-2023 nge-75% votes. Sababuza ukuthini ngama National Assembly candidates ama members of parliament bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC singavothela bani bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates noma labo abazamela ama MP ndawo izigaba zonke zelizwe 72% bazavothela ibandla le-CC kusitsho ukuthi ama MP eZimbabwe come 2023 i-72% izavela ku-CC ibandla labantu. Sababuza njalo ukuthi kuma local government elections sikhangelana le-devolution lama provincial councils lizavota njani. Bathi ayibo sizavotela ibandla le-CC baba panjalo i-72%.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla lezanu PF lona lithi alila kutandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Ukulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa elemelika. Osekubangele ukuthi abantu batshelwe ukuthi nxa befuna ukuthi bayehlinzwa kumele bazithengele ijekiseni yokulalisa ngoba lisilela esibhedlela lezi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esikwaBulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eye-Zimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
Zwana, it is a standard policy ukuthi if there is you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane bese zizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yokuBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izitanda obokumele kwakhiwe izindlu eGweru emzini othiwa yiShamrock Park Infill zitholakale zile nhlabathi eyichefu ethiwa ichromium 6. Ichefu le ilakho kubangela imvukuzane, ukuswela izisu nxa umuntu ezithwele, leminye imikhuhlane emnenginengi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukansila weHarare unkosikazi Mercy Kasoswe ubotshiwe ngoba ubesusa isibambo sesikotsho ehambe laso endlini yakhe aphenduke laso nxa kuphela esefuna amanzi. Ubikwa wayesenza lokhu kusukela ngomnyaka ka-2020. Okwamanje sengalithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 ekuseni, mina ngithi ke ukutshengisela kuyinto eqondileyo, abantu abaphume kungasiyo ndaba yababalisi kuphela, kungasiyo ndaba yabobani lani manese selifakelwe lo 108 ongalingani labanye. Phumani ngoba abantu abeni basezikolweni kuyafana lokuthi lincindezelwe. Nxa kuncindezelwe uteacher mpolisa wona olejambo epangukileyo, sukuma lawe utshengisele. Masotsha lingatshaya abantu, asezeni madoda e-Egypt. We cannot be failed by abantu abalutshwana phezulu ngale i-ruling top brass ephezulu ku-triangular system yokubusa abayibo abazenzela umathanda kithi ngapha bezinto ezingayisizwe. Umnotho ukukhona umthula incube kanika abantu imali engalokhu ibhethe esitshela ama-economic issues akhe angaqedakaliyo. Kanika abantu imali asebenzise i-forex abantu bahole. Ngiyabonga.
Siyabingelela ku-Studio 7. Hayi thina siyaphila, bona amagaza nje kuyagodola. Silohlupho olukhulu eZimbabwe. Mina into engibasayo ukuthi izani yabopha abantu be-opposition party abakamthokazi yabopha noma bengalacala abakashamisa babotshwa, abanye babulawa, babulawela nabantu beZimbabwe. Kodwa lapha sathi sidinga ukuthi silelwe ilizwe ukuthi sikhululeke. Pho sikhululekile yini ma ilizwe lilokhu libulala abantu kungaselami abantu babulawelwane? Ngalezi zikhathi ukuthi abantu bekhetha umuntu abamfunayo ngoba bakufree bakhululekile, kanti bona bayagongqodwa. Hayi, abake beyekele ukubulala abantu behlonipha abantu. Uyazi ukuthi nxa ungazwanise bekhuluma ingungu ukuthi angazikhala sihambele ukukhala kakhulu yabe sidabuka sokuya ekugcineni, asikwazi ukuthi bakukhangela njani. Ngelinye ilanga kuyabe kuyibo besitsha besesihogweni bezitshela umlimi kasosithuda ngaziyenza zonke izinto, kodwa umlimi uJehova ukhangele, unguye wadala izulu nomhlaba kasosithuda. Ngelinye ilanga uyathumela nje ingelozi yakhe iphendulele zenezi zinto abazithembileyo zibe side down behlupheke bethoze bethu abake belihlonipha amalungelo abantu. Siyabonga.
Yeah, ngibonga njani Studio 7. Yeah, likhuluma nomjaha lapha okhodlwayo umahlaba ithwali. Yeah, bengilesicelo lapha ku-Studio 7 basakazi, ukuthi ngeke sisakazele umbiko ngoba hheyi sesithwele nzima, sesithwele nzima. Uyazi ukuthi esigabeni sakithi lapha umahlaba ethwale sokulo mthetho onzima, abantu bakithi akula bhizinisi abalaziyo ngaphandle kwamabhizinisi ama-bookstores kuphela. Aze ama-bookstores sesithwale senzima, ungafika in any business center athole ukuthi ama-bookstores akhaphela ama-general dealers, busumangala ukuthi kathi isizwe bani esiyaphila sidakiwe. Ngeke kudakwa futhi kudakwa abantwana abasuka babe lo msindo lokulwa ngensuku ngensuku okubeka ingozi empilweni zabantu, bazibethelele kuyanatha lokotshwa abafuna lokunatha. Abantu abaziyele emashopu baze babe lokwesaba. Cele sikhulile le ndawo okuthiwa kusemzingwane liye phansi enyama imeklinik, kulamagrosa lapho ungakhangela amacala kuleyo ndawo abangelwa ngabantu bedakiwe. Ngikhuluma kulesidumbu esenzakala lapho abantu bekhandana kulala mthicala khona likapheli lokhu liwayawaya sazi ukuthi lenzani. Khathesi uhlala kuliwa abantu belile njalo nje ngokunatha khonokwengukuthoyo. Sicela ukuthi ngawo uhulumende uyakunanzelela, faka uyipolice camp okuncane kuleyale ndawo okuyabe ukukhangela isimo esenzakalayo. Le kliniki elaphana eduze siphele nzima ngamacala kalangqondo, abantu besilwa belimazana ngenxa yakunathi kungobantu abalizizi zingaze fika la usabhuka khona udubela imbuzo uhlawula amacala bayafihla futhi. Hayi Studio 7 akele kubeka amapholisa akabe khona kuleyana indawo. Yabo
sanibonani ku-Studio 7. Abantu baseZimbabwe bafanele bezibonele bona ukuthi bafanele benzeni. Akula munye umuntu ozabakhipha edakeni lolu abakulo ngaphandle kokuthi bezikhiphe bona ngokwabo. Uma kusasemnandi ebantwini baseZimbabwe bazayihlule ukuzikhipha ngoba bengayibona into erongo ne-right. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ofanele edle ngcono ephile ngcono eZimbabwe ngathi uyiZimbabwe yifemu yakhe. uma sikufaka ukuthi sebenza sebenzele abantu baseZimbabwe uma ungasakhona ukusebenzela abantu baseZimbabwe akhitshwe kungeniswe kungena omunye ozasebenzela abantwana baseZimbabwe engayithusela abantu engitshela ukuthi hey uzajeziswa kanzima ukukhuluma indaba yokuthi awusafuni ukuthi usise awusafuni ukuphuma emsebenzini esakuqhatshela wona akula umuntu owadalwa ukuthiwa kabe inkokheli yaseZimbabwe ethathe iZimbabwe yenze ifemu yakhe uma sekukuthi uyehlulekile akakhitshwe loba ngubani njengomgabo wakhitshwayo oseyehlula ukukhitshwa uyabe yenesenjani ngoba kathesi igovernment esibusayo ngiyakhipha umgabo lawe vuma ukuphuma
sanibona basazi ba Studio 7 njani niyaphila nonke hayi thina siyaphila la hayi no bengithi ngikhulume kancane lana ngale ndaba yokuthi kuthi kwaba le unit i-unit yakhona kusho ukuthi yayingeyabantu abangalena kuphela eMpumalanga ngapha kusho ukuthi akuzange kwaba le ndlela ye-unit ngoba ungathi uyabhekisisa ephalamende khona phana amaNdebele ambalwa yeah so njalo uma ungabe kuyikuthi sokudinge ukuthi kube le president kukhethwa khona ngale akukhethwa ngapha kulaba abesindebele kusho ukuthi bona bengebenelisa ukuthi babe ngama president njalo abanye abakhuluma ukuthi akubanjwani uyobambana nobani umuntu ovele engafuna ukuthi yena abambane nawe lokho kufana nokuthi uyazi ma ukomalume awunawo amagama awula voice yokuthi ungakhuluma ini ngoba le nto yenzakala laphana vele kufana lokuthi ayi understand hey ngeside labo nje leyana into abafuna ukudlala ngayo elizweni leyana bona bodwa hayi ukuthi omunye umhlobo uphathe so hayi no ngiyabonga bengithi mphosele khonokho lami ohlala kundlumezwe yezu umuntu ekhuluma kusho ukuthi into yakhona imphatha kabi yeah hayi no kulungile ngiyabonga odube lokhuluma yeah ensemazweni emazweni ekudeni kakhulu ngiyabonga
ngivuka njalo basakazi baka Studio 7 kundana zonke likho Sibonga umsaka umuhlo siphathela indaba ezindle. Mina siyamangala ukuthi kade abantu beZimbabwe bangenwe yini ukuthi bayabangisana into engabahluphiyo eZimbabwe. Kodwa bechiya isiqoqela sendaba. Abazame ukuthi bazekhuphe umthwalo obasindayo emahlombe. Bachiyane nokuhlukuluzana ngokukhuluma ngebandla. Ibandla lisebenzi. Khuphana umthwalo. Ngikwenza zabona likhululeke eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho siyabe singazi into esiyenza. Asibambisaneni singabantwana beZimbabwe. Sibambaneni sizethule umthwalo lo osemahlombe. Njike ngibingelele bonke abantu. Silo lendlala project lapha ke livuka njalo lonke usa channel ngale ko mahlasela into njalo sa channel khona ngapha ibambe njalo ngijike lapha na ngithi njalo sabongani philani madoda
sanibonani sanibonani ku Studio 7 livuka njani mina la begaba u Adolf Shaba siyabonga kakhulu Studio 7 ngethelo lisipha zona ezifana nenhlelo zabatsha asihlaziyeni bomama ezenkolo ezamasiko sifunda izinto eziningi kakhulu kulezi into yami esile ngathanda ukukhuluma ngayo yile ndaba yokuthi iMthakazi Republic Party iyona into abahlala becabanga kumbe bacabanga ukuthi bazovuna abantu ku-TPC i-TPC ukuthi ibe nabantu iyazenzela iyazimobilayizela iyazenzela abahlali phansi bona bafuna ukuthi nje becabanga ukuthi i-TPC iyisiziba abangavuna kiso ngekhe baze balunge sikuye into enkulumeni ephinde futhi yakhulunywa ngomunye wabo okhulume ngokuthi ushado cabinet minister ye-TPC laphana kukhethe abantu abayi 17 out of 19 bonke abantu abakhethiwe ngabantu abangama member of parliament njengoba sazi ukuthi i-TPC nama member of parliament ayi 19 kukhethe 17 and bonke abasemathebeleleni leyakhala ngayo bangenile kulabo bantu kuye kule ndaba ekhulunywe umqondisi moya yokukhuluma ngendaba yakhe yokuphathwa kwabantu ababothiweyo awukho mehluko okuphathwa kwabajobu sikhala lalaba abakhe abakhuluma ngabo abemthakazi engafuni nje ukuthi ukuzwisa usizi phambi kwabantu angathi bona baphathwa ngeyindlela abantu bethuthukile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika idalele the house livotele umthetho olondoloza umtshato wabalobulili bunye kumbe igay marriage phambilini kokuvota kube lokuphikisana okukhulu amalunga ebandla lama Democrats eyiwo athi kumele imitshato le ivikelwe kodwa ama Republicans esala lokhu kuza ngoba idalele Supreme lagenqula umthetho owawuvikela ukukhipha isisu nxa owesifazane ezithwele engasasifuni othiwa Roe versus Wade okubangele kube lokwesabela ukuthi lo mthetho ovimba imitshato le ungagenqulwa ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Umkhuba lo okuthi abantu ababulili bunye kumbe esithi thina esilungu i-same sex kungumkhuba abawufuqayo sibili abawulwisayo kakhulu. Angimangali nxa kuthiwa khona kukhulunywe ukuze bavunyelwe ukuthi bathathane kube omunye abe indoda omunye abe ngumfazi. Asiyonto entsha lapha elizweni leli. Amahulumende amaningi abelokhu nje bayabonaba abayibo abayikho khonokho bayanda bathi besanda laphana bayakwenza kube yinto ephose engathi i-human rights ukuthi khona kufanele silunge sitshela thi sivunyelwe ukuthi senze lokho kube segcekeni. Yikho ke kuyinto sibili engingamangaliyo ukuthi kube kuthiwa kuyakhulunywa ngayo ngoba ungakhangela kusiyafika phezulu khonale ephalamende kusiya khonale senate bakhona bathe gqagqa laphana bakhona phezulu khonale sebafike esigabeni sokuthi baze ba-electwe bafike phezulu khonale. Yikho ke kuyinto elokhuqukuqwa nje iqukuqwa ukuthi ngabe kuyiba into ebasemthethweni layo kube yinto esegcekeni kube yinto enjani njani. Angithi bayafika kwesinye isikhathi benze lokhu esikubiza ukuthi ngama-parade la babuye ngobuningi babo kwelinye idrobhu bafike batshengisele njengalokhu.
Khona kungukuthi ngumkhuba onjani nxa ukhangele wona lo ikakhulu nxa sibona ukubana abantu besintwini bangani abahambelani lakho lokho kodwa into engani sivamile ikakhulu emazweni afana lalapha kwele Melika.
Kuzima ukuthi ngithi ngikubona njani uqinisile nxa usithi wena thina abantu besintwini singathi sivumelani la umkhuba lo sihlezi khona apha nje sihlalele evalweni ngoba abantu abethu kulula kakhulu ukuthi kubangene khonokho kuyini angazi ukuthi bakufunda ngapi bakufundela bakufunda kutheni bakufunda sekwenze njani asazi sibe njalo angithi kulalokhu okuthiwa khona ngama equal rights lawa ama rights akhona lawa okuthi nxa umntana wakho esenjalo sokufanele ukuthi umamukele ya laye uyafuqa sibili ukuthi kufanele lingamukele nginje so kufanele lingithande nginje so kufanele lingibone nginje so yikho ke engikutshoyo ukuthi kuzima ukuthi ngingathi ngikubona njani ngoba ngingazama ukuthi ngichothoze lami ngizele lawe uzele losibani laye uzele ngani imizi phose emningi sokungathi ukuthi gqagqa kukhona sibili lapha abantwana baphuma egcekeni bezitshengisa ukuthi sebeyikho lokho. Yikho ke ngibona ngathi kulobuzima sibili khonapho ikakhulu thina esikukhangela ngesiKristu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula izombusazwe ehlala eTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.